ngasikhange isekelo sombuso elizwe lakhethu siyamayela esimfuze ayenziwe ngemva kweminyaka emihlanu yikho kuloshiwe isekelo sombuso. Kodwa sizakhumbula ukuthi phambilini kusabusa uMgabe ngo-2008 ama-election ayefuze ukuthi enziwe ngo-2010 kangaphambasa akinesenesiyenzwa ngo-2008. Lokho bakwenza ngokuthi babuyele ephalamende bayeza okuthiwa i-amendment yeseluleko sombuso emlizwe. So khona lokho vele i-constitution iyakuvuma ukuthi nxa kufuze ukuthi i-amende inga-amende ukuthi kwenzakale khona lokho.
Singathi wena ngokubona kwakho ubona ngani pho okwenze umongameli angalandeli khonokho kungaba kuyini?
Kunzima ukuthi ngingazizizathu zakhe, mhlawumbe ibandla lakhe babe lingafuni ukuthi yona le nto eshiwo ngabafundisi ilandele kumbe kuxoxwe ngayo. Kodwa ngithi sonke amakhofini siyakwazi ukuthi namuhla umuntu akhona ngikhetha lokhu sasekhenarayi.
Singathi-ke nxa sokunjalo-ke abantu bayakhuluma bathi-ke ilizwe soze lilungiseke ngoba umnotho ugugudeka okumangalisayo. Wena umbono wakho ume njani ngakhonokho?
Okhona ilizwe leZimbabwe selimoshakele kakhulu kabi, abantu baphakathi kohlupho olwesabekayo. Kufuze ukuthi kutholakale indlela okungalungiswa khona lokhu, and ngibona ukulungiswa kwakhona ukuthi bonaba abaphikisanayo abayibo abayimbangela yesipho lwesilalo ukuthi bahlale phansi bakhulumisane, sibe khona ukuzwanana.